ezichaya umoya ilanga lonke izalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa lamhlanje njengoba bekungela zehlakalo zodlakela loba ezokuthathwa kwempahla ngoli ezozangeleyo loba kunjalo ukuhlukunyezwa kwamanye amazwe kwele South Africa ukutshontshwa nokutshiswa kwempahla yabo sekuthi izihlobo zabo emazweni abo zibhubhudla igwebu ngolaka.
This is real good, sir.
Le ingxabangxoza ebifakwe ngabazibiza ngokuthi Africa Facts Zone kwezokuxhumana iTwitter ikhombisa izalwane zeZambia zingena ngodli esitolo senkampani yakwele South Africa ethengisa ukudla. Kwele Nigeria imifanekiso ephume kuTwitter ebikhombisa izalwane zakulelo lizwe zihlasela inkampani yakwele South Africa ethengisa ukudla lenye ekuhlelo zakumakhalekhukhwini lezokuxhumana. Ngaphambilini uphathindaba ogatsha lwezobudlelwano beNigeria lamanye amazwe ubethule umbiko wokusola okwenzakala kwele South Africa ethi bazathatha amanyathelo. Akutholanga maseko bengabizanga umeli weSouth Africa kulelo lizwe bekhonona ngokuhlaselwa kwezalwane zabo. Isiphakamandla se-ofisi yeNigeria kwele South Africa uMnumzana Godwin Adama ubevele wakubeka kwacaca ukuthi bazathatha amanyathelo.
There is nobody, including myself, that your people are involved in situations that make them to lose their property and whatever they have worked for.
Akekho umuntu ugoqela lana ongathi abantu bakhe belahlekelwe yimpahla yabo abayisebenzele nzima kangaka atholakale ethokozile.
Inkokheli yamazwe agoqela eleDRC, iMalawi, iRwanda neNigeria ibikwa isithe ayisabuye emhlanganweni weWorld Economic Forum okhutshelwa kwele South Africa ngokulinyathelo elikhombisa ukuthi abaphathekanga kuhle ngokuhlukunyezwa kwabantu babo kwele South Africa. La manyathelo asemukelwe ngendlela ezijeneyo izalwane seZimbabwe. UMnumzana Bongani Nyathi uthi izenzo ezikhombisa intukuthelo ngalokhu okwenzakalayo.
Kubonisa ukuthi izizalwane sezizenzela zona ngoba zicabanga ukuthi hayi abaphathi bethu sebeyekelele kakhulu iSouth Africa iqhubeka ngalomkhuba wokuhlasela abantu bangaphandle. Indlela abantu abatshengisela ngayo ukuthi hayi ohulumende bethu akube khona abakwenzayo.
Nakulumhlangothi uMnumzana Thetsman Khwebu ukuthi bamangele ngokuthatha isikhathi eside uhulumende weZimbabwe engakhulumi lutho ngesimo lesi.
Le government yaseZimbabwe ayikazile le ndaba lathi ngisho even noma one day ukuthi sidlile sembetheni sele kuphi into abangazihluphi ngayo. Ubona okwabo isizwe sabe ukuthi ubani siyachawa sibulawe kakhulu uma sibaleka sibaleke sibuyele ekhaya siyehlupheka.
UMnumzana Mlungisabalala yena uthi ukuphindisela akusiso sisombululo.
Siyakugqibela phansi impela sithi hayi cha asikho ukuphila kwama-Afrika cela ukuthula e-Afrika. Yinto esigqugquzelayo lapha ebantwini bonke ukuthi hayi sicela ukuthi loba benze obubi obungakanani ngapha lani lingaphindiseli ngobubi.
Amapholisa kwele South Africa agcizelele ngemva yabantu abahlanu nokubotshwa kwabedlula ikhulu ukudlakela lokuhlukunyezwa kwabokuza izolo lapho imigwaqo ebivinjwe ngamatshe lomlilo wamabhomba ephethulo imoto zingenelisi ukuhamba. Umongameli Cyril Ramaphosa wethule umbiko wokusola lezi izehlakalo. Umeli weZimbabwe kwele South Africa uthe usakathole ulwazi olweneleyo ngabelizwe lakhe abangabe behlelwe ukuhlaselwa lokhu njengoba ethi ubengakezwa kumbe ukhona ohlaselweyo. Abantu abaningi bakhala ngokuthi uhulumende weSouth Africa loweZimbabwe kabaqakathekisi lolu daba bengakhuzani ngoba bezimbila zantabanye. Melisiro 7, Johannesburg, South Africa. New Benedictine Chapel.